siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 12 kuNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuchiya umsebenzi bayisebenza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga.
Kuba nzima ke kubana ababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Kulandela ukwebiwa kwempahla zowayeyinkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto, ithoba lenqayi. Ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla.
Lomo othethe lezo zinto ngokhono lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikuthi kulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakushita ifuna ukwasa ngayo.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha selontongameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuchiya umsebenzi bayidinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga. Inhlanganiso le isole njalo usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya ngokusungula imali yeZimbabwe ebizwa ngokuthi ngama-bond notes esithi kumele achiye umsebenzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Ababalisi abaningi bafese ama-challenges okuthola imali emabhanga. Manje lokhu kwenze abaningi sebecabanga ukuphuma ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ke emabhanga kungatholakala izimali, njalo indaba ye-bond note leyo ibenzima kakhulu ukuze ababalisi beyamukele, ngoba iy'mali ngeuZulu angela themba ngayo. Manje ababalisi bahluphe kakhulu ngale ndaba.
Nxa sokufika isikhathi sokuhola bayahamba yini bayenelisa ukuya emabhanga bayithola imali?
Ngizathi mina unazelela ukuba nobunzima obukhona thesi ukubana emabhanga ke bavunyelwe ukuthatha ke amadola ke ayinkulungwane kuphela. Manje kuba nzima ke ukubana ababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Lifuna lulungisiswe njani lolu daba?
Thina njengeRural Teachers Union of Zimbabwe okokuqala kufana kulungiswe kubana ke sibhale ke incwadi ke kuMinistry of Education Primary and Secondary ukubana indaba ke yokuqala amateacher afanele ilungiselwe indaba ke yokubana baphiwe ke isithembiso ukubana imali yabo iza kungena ke ngama-US dollars. Khonoku ke kuyabanika ithemba ke, ngoba into elingasekho kathesi elizweni leZimbabwe ithemba ke kuZulu wonke jikelele. Manje uma bephiwe ithemba ukubana inholo yabo okwesikhathi esinje kusuka kulesi sikhathi kufika kulesi sikhathi imali yabo iyabe ingena ngama-US dollar, njalo futhi ke uhulumende ke ekwazi ke ukunakekela ke impila kahle yababalisi. Yikho lokhu thina okwenza ukuthi sidimande ke from uhulumende, njalo simali amanye ke amabandla akhuluma ke ngokuthi u-RBZ governor uJohn Mangushka esuke esihlalweni, ngoba ukwenza kwakhe kuya-affecta uZulu wonke jikelele ikakhulu thina esisendaweni zokufunda.
Umnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo alokhu ekhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi achiyele abanye umbuso, ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu ngokusilela kwemali okulokhu kuqhubeka. ukodwa umongameli Mgabe ngolwesine olwedluleyo ugcizelele ukuthi uhulumende kabuyeli emuva ngohlelo lwama-bond notes lona olubikwa luza kwethulwa kunyanga ezimbalwa ezizayo. Ukudaba lokusilela kwemali emabhanga, umqoqi wenhlelo zebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Bekithemba Nyathi uthi, kusobala ukuthi ibandla lakhe yilo elilenhlelo ezicacileyo ezokuvuselela umnotho welizwe.
Imbiko esesiyitholile ukuthi kunabantu abathengisa izimali. Umuntu ofika athi uyatransfer imali engange-1,000 ku-account yami nangenike 900 nangenike 800. Then osipateni bebevele behlala bekhona besenza kwama-crossroad ne-staff like that. Ngenxa yokuthi imali kayikafiki labo ba bajabulile imisimisila ephezulu bathokozile njengomdlwane ukuthi imali ngayibuya be-catching on it but basayenza konke ama-crossroad. So osokuvamile so konke ukuthi umuntu yathi ngitransfela imali ngingatransfela imali mina bese nginika ngithathe i-percentage.
Ibandla lakho lihlezi lichothoza inhlelo zikahulumende ikakhulu zenezo zokuvuselela umnotho welizwe. Lona ibandla lakho lingenza ngcono yini?
I-solution ye-problem ama-problem lakho ngibapho iku-PDP kuphela. Ngitsho njalo ngenxa yokuthi ngama-characters akhona ungaya ku-MDC awubatholi ama-characters ale proven record okubamba inhlelo zomnotho. Lapha ngikhuluma ngama-economists ngiyakwazi ukuthi thina i-Center for Economic Affairs yethu ngundoda ongu-economist asebhala amabhuku amaningi ongundoda ehloniphekayo kuleke zomnotho. I-president yethu yindoda ehlonitshiweyo afisa endaweni zomnotho. So the solutions ezama-problems zezimbabwe can only be found ku-PDP kuphela. Abantu abale program ezikliye ezinxa uhlelo nxa zithatha over ipower okuzakwenzela kuyini. Sakile uhlelo lwe-hope olukhulu holistic program for economic emancipation olukhuluma kabanzi ngokuthi uhlelo lwezinto zomnotho zizaphakanyiswa kanjani nesikhathanyana esijani.
Umnumzana Bekithemba Nyathi ngumqoqi wenhlelo kubandla le-PDP wobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Ulandela ukwebiwa kwempahla zowaye inkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto, iChoba, inqayi, ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla. Impahla lezi zitshontshwe lapho ezigcinwa khona e-Old Bulawayo kunsukwana ezisanda ukwedlula. Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko, uchasisa ngokuqakatheka kokulondolozwa kwempahla zenkosi.
Umkhonto lo wawuthengisela ukuthi amandla kubani, ngubani oyibambe esidukwini. Inkosi silo sesizwe esingaphanjaniswayo. Ichoba lalithengisela ukuthi izinyane kumbe amadlozi kwabe kumgcinile ngokwayela ukuqhela phela. Ngitsho ngesintu ukuthi iminyama lani lamathakati bazasondelela inkosi. Kanti inqayi ezilazo zazihlala izithundo lemithi ethize yokuqinisa inkosi. Ngakho inqasi kube ngaleyo ndlela azikhanyele ukuthi umuntu lo utshontshileyo angabe elenhloso yokubulala impefumulo yesizwe samaNdebele njengoba ulobhengula kwayinkosi yokucina. Ngaphandle kokuba nxa kutshontshwe ngokunye nje umuntu lakongelangqondo, kodwa iqinisweni ukuthi lowo muntu othethe lezo zinto ngokholo lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikusibulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakufika ufuna ukuwasa ngayo.
Lanxa lokho kuyitshontshiweyo sokufunyenwe kungabe sokuphansamisile yini?
Iye kungabe sokuphazamisile ngendlela ezithize. Okokuqala kuthathi vele kuzukeliba nje umfukazane yena lo ube uthatha befuna ukuwusa ngabe. Ethu uzawusebenzisani engasiyo lankosi ngoba aluba kuthethe umuntu kumbe laye owakuphuma lokwamanje inkosi ngalapho kuyabe uthatha esitukubani ngoba laye angabalisela yibo kambe abanye kabasakukholwa kodwa lapha sikhuluma ngesitukungazisik ukuthi yakholwa kumbe kakukholwa ngoba kuyafanana lokuntu uye emzini wendoda uyethatha kumbe ingabe isikhonkwane sakhe ingabe libhayibhili lakhe xa ungulokholwayo ingabe isiwathu xalisayoni uyabe usuphamanise wadunga umphepho umlo walowo kumbe walabo abakhangelele kulezo zinto njengegugu njengempayo yamasiko njengengxaki yokholo lwabo
kulokukhonona njalo ukuthi indawo lezi lapho kulondolozwa khona amasiko aziphathwanga ngendlela eqondileyo
liqiniso lelo akudingi ukuthi sibhula esangomeni kumbe sengaka ngoba uyabona abanye bethu siyawaziya laphana entumbane komzilikazi yalaphana okule memorial khona ede kodwa omahiye indawo lezo ngeziyo imbali yamandebeli abesikela khona kodwa ngokuma kwezinto indawo lezo zasakhangelwa yilabo okumele bazigadele abangaphakathi abesikofini izinto lezo ngokufika kwamakhiwa nje lasekubuyeni kombuso wabantu abansundu kazibuyiselwanga ukuthi ziyegcinwa yilabo okumele bazigcine ngoba sondayo lapho kugcinwa ingqe ngubani kanti emntu muntu alozigcinayo engxenye vele lesiko lamandebele ngalazi sasindebele ngasazi kuye umsebenzi wokuphuma lokushena kwelanga kube kanti ngabe zikhangelwa ngabantu ikakhulu kumbe abezinkulu abakokhumalo kumbe ezinye izintona zakithi neqiniso lokuba ngasoze kwenzakala ngobana umuntu ozalinda lapho uyakhe linde ngenhliziyo yakhe yonke kalindanga ukuthi usazi uyavuka esiyahona ekholele ukugcina indawo lezo uyakhe kwazi ukuthi ubambe isintu ubambe imbali ubambe isiko yesizwe lesi okuthiwa ngamandebele hanti ukuthatha abantu bangali kuthi yibo abazabuya bazokhangela izinto lezo akungadlale kwenzakala.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcweti ecubungula ezamasiko esintu. Sixoxelaye eseGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi abo 909 medium wave labo shortwave 4930-6065 labo 15460 kilohertz. Lakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni sikantungameli Nkomo Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje engiseGwanda lapho engixoxa khona lo munye osakhulayo ofundileyo ole degree le university kodwa kasebenzi uphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngikhuluma ngomnumzana Ayifeli Mudawu. Mudawu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Ntungamile Nkomo ukuyamukela kuhlelo lo Studio 7.
Kwenzakalani eGwanda?
Impilo ngekuncinyisa ngapha eGwanda babantu ngamili ngoba into azihambi kahle. Yongo sakhulayo umuntu wahamba esikolo waqeqesha waze waba le degree but ngithola ngingasebenzi la namuhla. Ngikhuluma nje ngiyisitisi vendor ngithengisa engikuthengisayo esitaladini okungenza ukuthi ngiphile mina labantu abami.
I-degree lakho ngelaziphi izifundo?
I-degree ngayenza le Zimbabwe Open University, ngisenza i-Bachelor of Art in Media Studies ezomsakazo.
Imisebenzi ayivuki suke wadingadinga kubo ZBC la kwezinye inhlanganiso?
Ngiyake ngizame ukudinga kwezinye inhlanganiso ngisebenzisa abangani lokungena la ku-internet. Kodwani ku-ZBC ngangaze ngifake amaphepha njengoba ngifunda kumaphephandaba ukuthi hayi i-ZBC iyake ikhiphe izisebenzi kumbe kule hlupho ezomsebenzi. Kusuka kungidanise mina ukuthi ngingalanda yini ikampani yona ikhiphe izisebenzi iphinde ngilande zithi nayo ngifuna umsebenzi.
Uthile ukubana uphila ngokuthengisa ezitaladeni, kuyini okuthengisayo?
Okwakhathesi ngihamba ngithengisa ama-peni, ama-passport cover, ama-plastic folders, ngithengisela abantu abazihambelayo ezitaradeni. Kodwana usupho engisuke ngibe lalo, sesizama ukuya ekhansilini eGwanda municipality ukuthi sizame ukuthola ama-license ukuthi sikwazi ukuthengisa ezitaradeni, but bona bakhanya ngani abalawo. Kanjalo nje sihlangana lohlupho ukuthi amaponisa ekhansilini bayabuya basithathele into esizithengisayo, kusuke kube lani nokuluza i-profit okumele izinzo okumele ngiyithole.
Inxa usithi lamhlanje ngitshayile imali ngibhuqile, uyabutho le mali
encinge bengiphume encinge le-$4 kumpe $6 ngoba isimo sibi akula mali. Kushiya ukuthi ngalelo langa angizange ngihlangane namapolisa bangithathele izinto kumbe bangivuphe bahambe nami ekambeni ngiyofinda. Usitsho ukuthi ma ngahambe ekambeni ngiyofinda i-$10 kuyakusitsho ukuthi minus $4 but -$6 engakwaziyo ukuthi le $6 ukuthi ngitope ukuthi ngifake ku-$4 le ngikwazi ukuthi i-$10 yokufinda. Kuyakusitsho ukuthi ngizahamba ngiyokweleta ngine ezikweleteni imali yakhona engakwazi ukuthi ngizaphinda ngiyibhadale nini.
Akhona amalanga lapho puma khona ekuseni siyathengisa usiphendukele ntambama ulengisa izandla kungathengwanga lutho.
Akhona amalanga ngamini ngumo engiphuma khona ekuseni ngivuka ngo-6 ngiyophenduka ngo-6 ngibuyele ngingela lutho njenganamuhla ngihambile ngezama ukuthengisa ngaphuma desktop akunanto engike ngiyiphethe ntungamini ngumo. Kutitsho ukuthi abantwana babekhanisa umlomo bedinga ukudla but ubaba uyabuye engenalutho.
Imuli yakho oyikhuselayo inganani?
Imuli yami engiyikhuselayo ngiyonkosikazi nabantwana abane. Abantwana baba abane, abathathu bayafunda, owesine kafundi. Ngiphinde ngibe nabazali lapho engifika khona eBidbridge abakhangelele ukuthi bazathola isizizo kimi umntanabo. Kodwane ayisikho abakutholayo, akulanihlali banika lona njengomuntu ongenalutho.
Hayi isikhathi kasisavumi Mutawu, akuphosela ukugcina ngolimi lwakho olwesiVenda.
Nendikhona bantu bahashu especially bantu bahashu baBidbridge baVenda bahashu babuzi maZimbabwe abuzi. Ndikhombela muthu wothe akwanisa kutakuwa akwanisa kudetail ngari kulira odzilapo hati zingazokuthusika chiti. So ndikhombela muthu wothe muZimbabwe wothe muVenda wothe ndichita chari kutakuwe udimire ngamirenje yawo ufite zvana zvavo upirise vana vavo napfuri yavo.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mutawu, siyabonga njalo sikufisela inhlanhla ba.
Ngiyabonga Ntungamini.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxale sakhamuzi seGwanda umnumzana Ayifeli Mutawu ophila ngokuthengisa ezitaladeni lanxanje engumuntu ofundileyo ole degree. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo unguNtungamili Nkomo Lila.
Siyabonga Ntungamili. Ngesizwe umculo kaZinja Ziyamluma owecholocho ocula eseSouth Africa esithi singamaNdebele. SingamaNdebele ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangile elisilazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi Ababalisi abaningi bathi balungiselela ukuchiya umsebenzi baye kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho lokusilela kwemali emabhanga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.